Lana udaba lwegcikwane le-coronavirus lusekudwini emhlabeni jikelele njalo seliqhamuke kuleli, iningi lezakhamizi zemaphandleni lithi lisemlameni ngalo kanye lokumemetheka kwalo, kungakho lithi kuyadingeka ukuthola ulwazi. UNkosikazi Betty Nyathi ohlala eNkangala eSitezi uthi babhekane lodubo lokusilela kolwazi ngaleli gciwane ukuze benelise ukulinanzelela lapho lithe laqhamuka.
Lapha silohlupho lokuzwa ngomkhuhlane okuthiwa yi-corona. So asikwazi ukuthi ngangumkhuhlane bani njalo uyenza njani. So besifisa ukubana sibe kwazi ukuthi lanxa sibona omunye umuntu eselawo ukuthi sizabona njani ukuthi yiwo yini. Njalo asila ngcazelo eyokuthi khona kumele siwunanzelele njani. Siwubala siwuzwa kuma-WhatsApp nama-village workers. Asiwabona ukuthi basichase ngalowo mkhuhlane.
Sinenjalo isakhamuzi esitezi uNkosikazi Silibaziso Khumalo uthi njengezakhamizi badidekile ngaleli gciwane le-coronavirus.
Siyawumangala umkhuhlane obuya one time usubambe umhlaba wonke. Vela kazange sithiwe vele woningi ukuthi kuba nje nokuthi sizivikele njani, vela kasitshelwanga. Sibomkuzwa ukuthi sokulo mkhuhlwa amabhoda sevaliwe sokuthi kungathangani. Nasisakwazi kambe kulo umhlaba nje njengomanje abantu behlezi bebuthana. Akusamelanga sibuthane. Sizwa kusho njani?
UNkosikazi Neli Ndlovu uthi ngaphandle kokuthi bathole imfundiso ngaleli gcikwane bazathabalala emakhaya ngenxa yokuswela ulwazi.
Sekitshaya namakhanda kunapha, siyahlangane lo mzalwane uthi sabona akunika ihlombe. Asisakwazi ukuthi kumbe amahlombe lapho ezandleni lapho kulapho kuphuphuma khona leyo nto kumbe kungaphi. Njengoba lo hulumende kasitsheli lutho, uphonge uzithulela njenge-AIDS le yabuya yaqeda abantu. Namhla isibuye i-AIDS yesibili, kasasitsheli njalo. Hhayi, sizaphela.
Uhulumende sekumele athathe amanyathelo okufundisa uZulu emaphandleni ngaleli gcikwane, kuzo uNkosikazi Nomvula Ndlovu esitezi.
Ngiyamangala ukuthi ngathishiwa uhulumende angathi sizwa ikhorono leyo esingayaziyo ayekele ukwenza ikhampeni. Abantu kwabakhe kathi basebenzana bakahulumende baphonge uhola behlezi bengahambe emakhaya lapha befundisa bechumayela ngayo. Hayi, phela sizaphela. Sikaboni lama-posters, asiboni lutho. Kuthi ngawo ama-posters asegcwele indawana yonke yasemathebeleni South.
UNkosazana PM Mangwekazi osakhulayo ophila ngokuthenga impahla kwamanye amazwe ezothengisa kuleli uthi usesesaba ukuchapha ingcele ngoba engahlaselwa yileli gcikwane.
Sabanye sidinga ukuzithengisela, sichapha amabhoda, sibothi izinto zethu sizithengisela, kodwa ngoba sekulo mkhuhlane lo sesesaba nokuthi siphume elizweni siyedobhadobha izinto zethu. Yikho thina esiphila ngakho, yikho esibhadala ngakho amafizi abantu abethu. Njalo thina sithi umkhuhlane we-corona lo lapha kuleli ezeZimbabwe kumbeni lapha thina esitezi besingakezwa lutho ngawo, besingakaboni lutho, njalo asazitho. Besisacela ukufundiswa kakhulu, ikakhulu thina ontanga.
UNkosazana Rosemary Moyo isakhamuzi seMawane ukuthanda uZulu ukuthi aguqe athandaze kuNkulunkulu ukuze lo mkhuhlane utshabalale.
Siyakwazi ukuthi sisemhlabeni wezinto zonke, njalo kule mimoya emibi siyanxusa lamanxusa amakhulu ukubana singene siguqe sikhuleke simnxusa ubaba uNkulunkulu ukubana yena asisize asivikele kulowo mkhuhlane esigabeni kumbe ngithi emhlabeni wonke jikelele, ngoba kulezi ngane seSouth Africa, kulezi ngane endaweni ezijiyeneyo uNkulunkulu asilwele kuwo ngamandla kamoya engcwele.
Kusenjalo amanyathelo athethwe nguhulumende awuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus alakho ukudala ukuthi izakhamizi zihlaselwe indlala ngoba ukuhanjiswa lokwabiwa kwalokho kudla emakhaya oqoqo yenhlanganiso ye-World Food Programme kumisiwe kule viki. UMongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesibili wazise ukuthi uhulumende usethethe inyathelo zokuvimba imuthano yonke elabantu abedlula ikhulu egoqele ukukhonza, emtshado kanye lemidlalo. Izakhamizi zibuthana ngobuningi lapho zikholiswa lokhu kudla, kodwa uphansila wentepe uMnumzana Miklas Ndlovu uthi zizabulawa indlala xa lokhu kudla kungamiswa ngenxa yaleli gcikwane.
nxa kungahanjiswa village by village abantu babe balutshwana evillage abantu bakhona babe ngakwani even 50 so ngibone ngathi lokho ungasolve iproblem ngoba kungavela kuvalwe ah sesidala omunye umkhuhlane odlula ikorolo ozahlubulala abantu masini siyaba sesibulawa ngizitho ezimbili umkhuhlane wendlala lo mkhuhlane wecorona yonke yabe isibulala
umnumzana Gerald Mano wenhlanganiso ye-Africa eyiyobona ngokuhanjiswa kwalokhu kudla emaphandleni uthi basadinga indlela zokukwaba bengephula amanyathelo athethwa nguhulumende akuvimbela ukumemetheka kwegcikwane le-corona umphathintambo wezempilakahle umnumzana obhadaya moyo ubike izolo ukuthi sekuqhamuke umkhuhlane we-coronavirus kuleli ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni egwanda Albert Ncube.